siyalambulela ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 3 kunhlangula 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olambulela emoyini ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Mbonani Congress izabuya njita hayi kuzafanele siqhubeke ngezinqumo ezemnotho lokuthi ubudlelwano phakathi kweAmerica neZimbabwe bube buphansi kakhulu. Ngibona ngani akusoze kube lomahluko omkhulu kangako kusinqumo esingathathwa lidale parliament.
Ikomiti yedale leMelika eCongress yabona ngobudlelwano baleli lizwe lamanye awe Africa ihlangana lamuhla ihlaziya ubudlelwane beMelika leZimbabwe. Owake waba ngumphathintambo ezamandla kagetsi umnumzana Elton Mangoma ubike lamhlanga ukubunjwa kwebandla lakhe elitsha alibiza ngokuthi yi-Renewal Democrats of Zimbabwe. Ipasi Highlanders elindelwe ngamehlo abomvu eyathengwa yileli qembu lincediswa ngumnumzana Chinga Dube ozancundisa kukhetho lokudinga ozamela imakhokho bayidalela ephalamende isilubhekise kobulawayo ivela eJohannesburg kwele South Africa. Sonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ikomiti yedale leMelika eleCongress ebona ngobudlelwane baleli lizwe lamazwe eAfrika iyahlangana lamuhla ihlaziya ubudlelwano beMelika leZimbabwe. Umhlangano lo uza ngemva kokuba uhulumende weMelika ithumele iqula lakhe eZimbabwe kumaviki amathathu edluleyo. Iqula leli liphenduke lisithi uhulumende kaMongameli Mugabe uqhubeka ngokwephula amalungelo oluntu. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe uNkululeko Sibanda. Oqale ngokumbuza ukuthi ubona kuphumani kulo umhlangano walamuhla.
Ngibonani nxa sikhangela ukuthi phela uhulumende weMelika kuke wathumela abantu ukuthi bayacubungula bakhangele hle kuhle umumo seZimbabwe. Njalo nxa sikhangela ukuthi baphenduke bengani bathi hayi intokazi kabi ngcono lokhu kulobuzinyanyana kwezombusazwe. Mbonani Congress izabuya njita hayi kuzafanele siqhubeke ngezinqumo ezemnotho lokuthi ubudlelwano phakathi kweAmerica neZimbabwe bube buphansi kakhulu. Ngibona ngani akusoze kube lomahluko omkhulu kangako kusinqumo esingathathwa lidale parliament. Sibuye sikhangele njalo ukuthi lanxa kungaba khona abafuna ukuphikisana lo mbono wezithunywa zikahulumende ebeseZimbabwe, mbona kunzima ukuthi uhulumende waseMelika ngalesi sikhathi abonakale ezama ukwethula ubuzima kweleZimbabwe, ngoba phela upresident Obama laye wesaba ukuthi hayi umkhokheli ongaqinanga kangako uphonga ufuna ukuntshintsha izinto zonke nje ejengisa ukungaqini kwezombusazwe.
Lona udaba lwamalungelo oluntu eZimbabwe uhulumende weMelika uhlezi eqonqosela ukuba namalungelo kumele enanzwe, ungathi isengaphi uhulumende weZimbabwe kulolu daba?
Nxa ukhangelisa kahle indlela uhulumende weZimbabwe asephathe ngayo isisekelo sombuso esitsha esifakwe eminyakeni emibili edluleyo, uzananzelela ukuthi kukhanya ingani vele umthetho lolungelo lwabantu kusuka kungani kubuyele emva kakhulu. Ngoba nxa usukhangela isisekelo sombuso le mithetho ekhona kulo mahluko omkhulu, kwenza kube nzima kakhulu ukuthi sithi uhulumende weZimbabwe uluthatha ebanzi udaba lokulandela umthetho njalo lokusebenza ngendlela enqunywe isisekelo sombuso kumbe ngeminye imithetho yelizwe. Ikhomishini yamalungelo abantu ingakahlalisiswa kahle lamanye amakhomishini afana lawe corruption angasebenzi kahle kahle, khona okusengisa ukuthi uhulumende weZimbabwe akakazimiseli ukulandela umthetho.
Umnumzana Nkululeko Sibanda ucubungula izombusazwe sixoxelaye eseBhilitane. Abenhlanganiso European Union baphe eZimbabwe usizo lwezigidi ezilithumi lantathu zamadola i$13 million yokuqhuba inhlelo zokuvuselela uhlangothi lwezempila kahle phansi kwesikhwama seHealth Transition Fund. Intathezindaba yethu Mavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umeli weUNICEF eZimbabwe umnumzana Reza Hussein utshela bekade besemkhosini wokulotshwa kwesivumelwano sokupha lolu ncedo owenzelwe emahofisini eUNICEF lamhle kuseni ukuba lokhu kuza ngesikhathi uhlelo lweHealth Transition Fund lugqitshwa ekupheleni kwawonalo umnyaka. Lanxa isimo sezempila kahle sezinganeno, lokhu lolu hlelo lwasungulwayo ngo-2011, uHuseni uthi usese khona umsebenzi wokuthuthukisa ezempila kahle elizweni okuyinto esekelwe ngummeli wenhlanganiso ye-European Union eZimbabwe umnumzana Philip Van Dam okhuthaze uhulumende ukuba aqakathekise ezempila kahle hathi ukuthembela usizo oluvela ngaphandle kwelizwe umphathintambo wezempila kahle uDr David Parerenyathwa uthi uqakathekile ukuthi sengezwe isilinganiso semali eyabelwa ugatsha lwakhe sisuka kwesiyisichiyagalombili okwamanje siye kuchumi lanhlanu ekhulwini ngimele istudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930, 12080, la ku 15775 kHz. Lela konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Owake waba ngumphathintambo wezamandla kagetsi umnumzana Elton Mangoma ubike lamhlanje ngokubunjwa kwebandla lakhe elitsha alibiza ngokuthi yi-Renewal Democrats of Zimbabwe. Leli bandla elitsha lihlubuka kwele MDC Renewal Team lalo elihlubuke kwele MDC tinyakenye. Umangoma utshele umhlangano lentatheli zindaba eHarare lamhla ukuthi ngemva kokuhlangana kwenkokheli yaleli bandla elitsha bavumelene ukuthi inkokheli njalo lihlose lokulwela umbuso okhululekileyo eZimbabwe kanye lokulungiselela ukhetho lomnyaka ka-2018. Umnumzana Jim Kunaka weZANU-PF sezathathelwa impahla isithunywa somthethandaba waphezulu we-High Court ngemva kokwehluleka ukuhlawula inkulungwane ezine zamadola $1,000 ekufunyanweni elecala lokukhokhela ekuchayweni kukamnumzana Prince Jack kudlakela lwezombusazwe.
Lokhu kuza ngemva kwesinqumo esethulwe ngumahluli we-High Court uJustice Godfrey Jikausiku mhlaka 15 Mabasa lonyaka ukuba uKunaka ahlawule leyo mali. Limali ihlawulwe kubuyelwa muva kumnyaka ka-2009 izele isilinganiso sokuhlanu ekhulwini 5% interest lapho achaywa khona uJack owemzini wempare eHarare walimala kakubi kudlakela lwezombusazwe ngomnyaka 2008. UJack uthole lesi sinqumo ngokuncediswa ngabenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eZimbabwe Human Rights NGO Forum. Umnumzana Kenyas Shonai, igqwetha le-Human Rights NGO Forum ebelimele uJack uthi basemukele ngenjabulo isinqumo esethulwe ngumahluli. Ethi masibe isifundo kuZulu, amele ukuthi achiya nelodlakela ngoba isetshenziswa zinkokheli emabandleni ezombusazwe njalo umthetho uzabathola noma kanjani. Umnumzana Jafet Dube oyisakhamuzi sasembare laye utshengise usijabulela lesi sinqumo phezu kokuthathelwa kukakunaka impahla kuqalwa ngasemzini wakhe wembare.
Lokhu kutshengisa ukuthi kubandla leZANU-PF abantu ababanjwa le mthetho abantu abaphansi vele abangelawo amandla. UJim Kunaka ngumuntu nje ongela amandla kuZANU-PF. Abaningi abantu abachaya abantu ababulala abantu kuZANU-PF ngo-2008. I-top leadership yeZANU-PF yayikhona phakathi kokuchaya kwabantu kokubulalwa kwabantu ngo-2008. UJim Kunaka vele ngumunye wabantu abancane nje abakuphansi kweZANU-PF abazaba lokhu bechaywa ngumthetho osetshenziswa njalo ngeZANU-PF yakhona.
Wengeze uDubethi okudanisayo yikuba kubotshwa laba abaphansi ikanti zikhona izigelekeqe okuyizona umthetho kumele uzijezise ngoba kuyizo ezifundisa abasakhulayo laba umkhuba wokuqhuba imisebenzi yodlakela.
Lokhu kusifundisa ukuthi abantu kumele bafunde kuye uJim Kunaka ukuthi ma umthetho susebenza usetshenziswa labo futhi abantu ababethumeza abantu kuyochaya abantu uyobulala abantu uyabe subamba wena umachaya abantu njengoJim Kunaka. Ilizwi lami ngelokuthi abantu abafana abancane ngabachiyane lakho ukuphonga ukulandela abantu laba ababathumeza kuyochaya abantu abantu laba ababathumeza kuyobulala abantu ngoba sizofika isikhathi sokuthi bazokumabodwa emadaleni besephendula imibuzo enzima kakhulu so sebezagcina bephakathi kwamajele.
Isithunywa sedale yikhona siza kuyathatha impahla esiyilobe phansi emzini kakunaka ngomvulo. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingu Mavis Gama.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk lamuhla lapho sabe sikhangela ingxoxo yedale leCongress yeMelika elihlangana ukuhlaziya okuphathelane leZimbabwe eWashington. Thumelani text message kunombolo yesithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele eAmnesty International ithi kulenkulungwane ezithoba minwembili zabantu asebebulawe empini kahulumende weNigeria yokulwisana labalwa becatsha abesimoslem abedlulisa amalawulo abeBoko Haram. Abedlula kancane inkulungwane 1200 babo babikwa badutshulwa bafa ngamasosha kahulumende kusukisela ngomnyaka ka-2009 kuze kube lalamhlanje emkhankasweni wokulwisana labeBoko Haram. Inhlanganiso zezindaba zeMelika zithi umongameli wenhlanganiso eqondisa umdlalo wenguqu emhlabeni jikelele yeFIFA uSepp Blatter laye uphansi kokucubungulwa okwenziwa ngabomthetho beMelika abeFBI kuziphatha amandla zeFIFA. Lokhu kuphume ngemva kokwazisa kwakhe ukuthi usechiya lesi sikhundla izolo eseZurich. Esigabeni sendaba eziphathelane lezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni, lamhla sixoxa lonkosikazi Tholiwe Ndebele Dube ohlala e-Istanbul kwele Turkey. Unkosikazi Ndebele Dube uyafundisa isikolo kulelo lizwe kodwa uyathola njalo isikhathi sokuloba inkondlo lokunye okubalwa emakolitshini aphezulu. Usanda ukubhala inkondlo ebhokwini alibiza ngokuthi Deep Deep Blue. Ake sizwe ixoxa loGibbs Dube we-Studio 7 ngalokhu akulobileyo ukugwalo lolo.
Ayi teki kulungekabi baba kulezi nsuku kuyachisa.
Wenzani khonapho?
Nguthichala.
Nxa ungutichala kuthiwani ngesitekishi khonapho uyabuyini?
Ngingu-Orot Menim.
Aha. Sibona ngani subhala inkondlo lapha. Khipheni ibhuku leli.
Liphume last week baba. Kodwa ngaliqalisa ngomnyaka ophelileyo.
Singathi ke le nkondlo ezingayo?
Ziyi-55.
Sikhanya ziziningi kakhulu. Yey, kulalethi Footprints Along the Edge of Reason. Akuyicho ukuthi okwenziwa ibhala ingazani iyahlabusa kakhulu. Wihwi.
Ngiyabonga baba. Ngayibhala ngicabanga abantu abathandanayo kodwa bengafuni ukukhuluma ngothando lwabo. Uthando lakhona bayaluzwa bonke bobabili kodwa kabakhulumi ngalo. Bakhuluma ngento nje zansuku zonke bebuzana izinto ezikhulunywa ngabantu nje ezindlini. Kodwa uthando lakhona phakathi kwabo lokhe luvuthwa lisiyaphambili.
Yes, yabona njalo kulalethi Deep Deep Blue. Yey, ungazi la imnandi. Akusithi fambijana nje kunapho.
Ukuthi imayelana ngani?
Yeah.
Imayelana lokuthi uthando lwami engikulinika lona alunjengalolo olujayelekileyo olubomvu. Olwami luluhlaza. Lukhangela ukuthi ungumuntu ominjani, ngikubona ukuba ngomuntu wakho omuhle njalo ukuba ngomuntu olamaphutha. Kodwa ngilokho ngikuthanda unjalo.
Okwenza ubhale ngezothando kuyini?
Angibhala ngeziningi baba. Uthando zikhona. Ngibona ngani empilweni yethu nje njengabantu siphila ngento zothando kakhulu.
Aha. Bese kusibuya lalethi Sun-Kissed Love. Yini le manje?
Okay. Le ngayibhala ngenxa ngicabanga abazali bami. Sebe le minyaka eyi-52 years ngibona ngani bethethene. And sebekhulile so ngandlezi ngibakhangele umama elungisa imethi kababa ubabe nathi ti ngasempombu ukuthi othimbale ngabo.
Hawu siyakuzwa kakhulu kodwa kwenza ubhala inkondlo lezikuyini?
Ah ngingazi baba kuyampomba ukumfikela nje amagama ukuthi ibhala ngiqhasa ukubhala kuphela. kwesinye isikhathi nxa kungani ngicaphukile kumbe nxa kulento engichazileyo ngiyafika endlini ngidinge nje kumbe lanxa ngisendleleni ngiyakhipha nje even ngiku-train kumbe ngingaphi ngiyakhipha nje iphepha ngiqalise ukubhala.
Kambe ngokokuqala lokhu ukuthi ubhale kumbe sowabhalabhala mshana?
Hayi, sengake ngabhala baba. Ngiyabhala ama-articles awe-university. Ngiyabhala, ngabhala elinye ibhuku, I co-authored ibhuku eBotswana ngisasekhona ngale. And ngivele ngisasesikolo lakudala ngangibhala kuma-school magazine nje every year. Ngangiphomba ukuthumela bese befaka.
Lapha sikhuluma nge-Evelyn High School, kungaphi?
E-Evelyn High School kuKoblawayo, eZimbabwe baba.
Yeah. Nxa sesikhangela ke ngempilo yakho khonapho eTurkey lapho khona. Uyavunyela ukuthi ukwenze khonokho
kakhulu and bakujabulela kakhulu emsebenzini baku-announce kuma-meetings ethu futhi.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke. Singathi ibhuku leli uzalibhala yini ngesihlobo sakhonapho futhi?
Ah, isihlobo salapha singani siyamphica mbijana, ngisazama ukusifunda baba.
Ye, ye, siyakuzwa manje isikhathi sesiphelile ma. Akutsho-ke umlayezelo lawo ebantwini beZimbabwe.
Mina umlayezo lengilawo ikakhulu kulaba abasakhulayo ngithi nxa uvele ulesipho sokubhala ungesabi, dobhi ipenseli, dobhi ballpoint, udinga iphepha ubhale kuphela, kulandaba ukuthi ubhalani. But nxa ufuna ukuba serious ngakho every day uzitshela ukuthi kumele ngibhale something, uzabona nje kuphumelela.
Lo nkosikazi Tholiwe Ndebele Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eTurkey wabekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 ese-Istanbul. Ngesilitshiye kancane ezandleni zikaChris Gande weStudio 7 esethulela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingali tshona njani zilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo. Igama lami nguChris Gande, sidibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Namhlanje ke sixoxa lo mnumzana Dumisani Ncube, isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni iBulawayo Upcoming Traders Association. Ya umbuzo wami wakuqala ungasitshela ukuthi bathini abantu amavenda ngalokhu okwakhulunywa nguhulumende bazasuka yini ngokubona kwakho?
Ya bekukansil ubhizi abazama ukuthi abathingela izindawo kathesi ngoba kazange athi ukuthi basuke nje kuphela, but ufuna ukuthi baye endaweni lapho ezizanikwa kuthi ekansil.
Zona indawo zakhona kanti kungani abantu bangani bayazisola, zikhatshana yini lo Zulu?
Hayi, not necessary ukuthi zikhatshana, but in the long run zizaba yi-advantage ngoba ntigodi lizarenovethwa laphana. So lapho kuza kuya khona imijovo eminingi lapho bazafakwa khona futhi.
Kodwa khona kuhamba njani? Ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi nxa umuntu efuna ukuthengisa kuyini okufunakalayo ukuthi angabotshwa?
Kumele ukuthi arejiste kovundu, abe i-resident yakoBulawayo, abe ngumuntu oyenze i-clearance yamapolisa, ama-fingerprints, nokuthi bamkile ukuthi ziyasosela somuntu odingwa.
Sike sezwa abanye besithi kuke kwenziwa umhlangano abantu besithi bazacela unkosikazi kamongameli ukuthi bangaxotshwa. Ungasitshela nje ukuthi uhamba njani?
Kungani kunjalo, kodwa uhlupho ebavumele sibili, kodwa bona abantu laba basuke bahabhiza i-facility kakhulu ngoba sebefine emashopu abantu bebethengisela everywhere. So le town bekungasahambeki, I think ikho kuqine sokusenza ukuthi i-decision nale ithini sithathe ngoba yena bebavumele ukuthi bengavothwa ngamapolisa, but ngendlela ade sebesebenza ngayo besebesebenza ngendlela engayisiyo.
Ukuthi ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi nxa usithi indlela engayisiyo uthini?
Like yathi sebevala imigwaqo, abanye sebethengisele amashopu phambi kwamashopu abanye. So then i-business community la i-complain ukuthi hhayi sebebathathele izindawo ngoba abanye besebethengisa emnyango wamashopu abanye abantu.
Manje inhlanganiso yakho yona ithini ngalokhu? Kukhona elikujoyini?
Ye, sibhizi sirejista abantu kathesi, aso sibalahle abantu, sabathingela izindawo. And siphezu kwethu sithi council nje ukuthi konkona kumele inike abantu. Umama uthembise nyona ukuthi ukuthi kumele ukuthi council inike abantu izindawo kumele ukuthi baqothe
manje into engathatha isikhathe singanani njengoba abantu bephiwe kuze kuyefika umvulozayo
njengoba kathesi ukuthi nje abantu babaningi abarejista ukubhalisa kodwa abaningi eziwa talking sizama ukuthi konkona sibe lo mhlangano nje kusasa encele le-city council ukwenzela ukuthi sizame uku-identify izindawo lapho abantu abangafaka khona ngoba lathi kunje asoze sivume ukuthi abantu baphonge ukuxotshwa nje baye kwenye indawo ngoba yithi sesikhangele zomaeconomy ngoba abaningi abantu engasivalile so yibo abantu bajoyina thina informal sector so besithe thina barejiste ukwenzela ukuthi sibe linani sibekwazi ukuthi sifuna ukucelela abantu abangaki ku-city council.
Ah, okay. Hayi, isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Balaleli ngiyalithembisa ukuthi akula muntu ozaxotshwa edolobheni lakobulawayo. Ngiyalithembisa ukuthi sizazama ngendlela zonke ukuthi liphiwe izindawo zenu. Hamba nini kumasayithi emini le-rejesta lakho ukuthi konkona sililwele silungise izindaba zona lezi. Njengoba umama omongameli wathi ukuthi akumelanga ukuthi abantu bahlukumezwe. So siza kusebenzisa khonokho, sohamba nini le-rejesta. Ngiyabonga yimudi mhlani Ncube webhutha.
Lathi sibongile, ube lelanga elihle.
Siyabonga
baba. Lo ke bekungumnomzana Dumisani Ncube isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa iBulawayo Upcoming Traders Association ebesikhuluma laye uhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilale.
Sibonge uChris Gande obesethulela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Iqembu elenguqu ele Highlanders lithi ibhasi elindelwe ngamehlo abomvu eyathengwa ileli qembu lincediswa ngumnumzana Chinga Dube ozancedisa kukhetho lokudinga uzamela imakhokhoba idalele ePhalamende. Engowebandla lezanu PF isilubhekise kobulawayo ivela eJohannesburg kwele South Africa njalo idlule ePolokwane lamhla ntambama. Umsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethulela iHighlanders libhasi enkundleni yeBarberville Stadium ngomgqibelo ngelanga umnumzana Dube elomhlangano okukhankasela ukhetho enkundleni yeWhite City. Isiphathamandla seHighlanders umnumzana Ndumiso Gumede uthi isehlakalo lesi asilani lezombusazwe njalo ibandla lakhe liyajabula. Iqembu lakhe liyajabula ngoba aliseyi ukukhokha imali eningi lidinga amabhasi okuhambisa.
Awu, isendleleni. Okokuqala ukuthi ngitsho kubalandeli bebhoso ukuthi bakithi ibhasi le ingenxa yemali lina elayiwinayo ngembada. Layifake eceleni lathi hayi athengeni okubonakalayo ngale mali. Kwengezelela ubaba uThinga Dube. UDubo nje ukuthi isibuya ngesikhathi sokunezombangazwe. Sokuthiwa labantu asebekhulumele eceleni ukuthi kathi iziqondane lalesi sikhathi yindaba. Hawu bakantwakazi. Athi thatheni ibhasi thina sizithulele. Ibhasi izokwenza ukuthi abafana bethu bahambe kuhle bebodwa ngebhasi yabo ihloko yokumalisayo. Ilo mkando phakathi, le TV phakathi, uyabusafuna nokuyi. Bahambe bayedlala bangafiki bedini wamadolo egobile. Abantu bayahlupha-ke bakithi ukuthi nanko sesincitshiwe imvumo yokungenisa ibhasi mahhala. Sesidinga abantu bantu ake libuye lincedele singenisa ibhasi phela. Bakuntsholo yedwa oweza kini ezokuthi hayi kumede ngizwile isikhalazo sakho nansi $10 eyokuthi sibhadalele ibhasi ingene. Sesizuza omunye layo osebenzisa amandla akhe ayingeniseleyo bhasi. Abantu sebeqalisa ukubuza ha ingene njani ingenisa ngubani. Hawu bantu inkomo yakho ingayamisa emahlangeni uyabuza ukuthi inkunzini yakho bani. Andiyemukela kuphela yona idoli asemukeleni ibhasi bakamntwakazi sithule zwi sitwa kuthiwa yi-coincidence ukuphonge kwaqondana abafana bathabile abanye laba basemaceleni ha singaphika ngabo akula lutho ozalwenza thina esikuthabeleyo ukuthi ibhasi esikade sayimelela iminyaka isimbili lokho kukhulunywa ngayo isize ifika lamuhla.
Njengoba sisizwa ukuthi lizayiqhutshelwa emkhosini werali yezanu PF lani kutsho ukuthi lizabe likhona kuleyo rali.
Hayi 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 irali esiyaziyo thina okuthiwa ikhona iseWhite City. Thina ibhasi sizoyiveza eBarberville abantu bazibuyela nje actually saying from the island, I'm one of your names on our Uzali Poso. He's a seven car, he passes the fee, he couldn't report. He's a lapo, seven hamba, he passes up to Ama supporters, a poso, bonga to the Kanye. Irade Koning is a white city, Tina says, Papa Philip.
Umnumzana Ndumiso Kumete, isiphathamandla se-Highlanders besixoxa laye ekobulawayo. Sokuyisikhathi sokulibalela impiko esiyithola nge-email, Facebook lange-WhatsApp. Siqale ngencwadi evele kumlaleli wethu othi salibonani basakazi bethu, thina kutsukuru siyaphila. Ngilesikhalo ngesikolo hayi sekudula, njalo bathi bafuna amadola, manje thina asiwatholi amadola. So kunzima kithi. Omunye umlaleli osilobeleyo esefolosi eZimbabwe, uJason Mudimba, uthi ngiyalibonga ngomsebenzi eliwenzayo. Omunye njalo umlaleli uthi linjani balaleli, ngizathanda ukubingelela umhlabeleli omkhulu kakhulu engimthandayo osijabulisa minyaka yonke ngoDisemba, ngisitsho uThemba Mathe uMthimbani. Abaningi bamazi ngisithi inkosi ibe laye lapho akhona imeluse ezingozini labo bonke abamfisela okubi behluleke, ngoba nje watsho kudlalade lakhe elithi disekubangenile ukuthi socela ngemithandazo njalo ukufa kwakhe kwintando kaSomandla, ngakho akukho ongcono kulomunye, lisale yimi uForgive Mholi ngisekhezi esigabeni seCapheni, ngithi qina qina mfo kaMathe. Ogcina umbiko esiwuthole ngeWhatsApp uthi linjani, siyawuthakazelela umsakazo wenu okhulumayo. NginguSithokozile Chuma ohlala ePlumtree, ngibhala ngicela uncedo lokuncediswa ezifundweni zami. Ngaqeda uform 4 kodwa angikholekthanga ama-results ngenxa yokuswela imali. Abazali bami baphowa, so ngifuna ukuqhubekela phambili, ngifuna ukuba ngunesi, ngicela lingencedise. Ngilo bhuti wami uSipho Dube laye waqeda uform 4 wapasa i-art and design, uhleli phansi. Lani lilakho ukuzwa yenu impiko ibalwa emoyeni ngokuthumela i-text message ye-WhatsApp loba i-email kustudio7@voanews.com. Mama kanino lamagabazi belonda chimkize esithi Highlanders. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo, ngusithandekile Mhlanga.